Isiko lethu lezepolitiki salithathela kakhulu kuma British andise ukuthi kube leparty enkulu elenye elandelayo abe mabili amaparty abanzi kakhulu yebo kambe ikhona esithathu kumbe esine izikhathi eziningi layo ibe khona eParliament kodwa la amabili yiwajwayele ukuthi abe ntshintshana umbuso njalo nje kona lokho kwangena kithi kakhulu njengoba phela isiko lezepolitiki njalo lathathela khona le kusabusa belungu lakho kunjalo eRhodesia kwakule party enkulu lencane elandelayo emabili amakhulu ngesikhathi seliberation struggle kwakule zanu lezaphu emabili amaqembu ngabo 1980s uzananzelela ukuthi kwakuyizanu lezaphu ungabali iRhodesian Front le yayila ama city ewabekelwe abelungu ngabo 1990s ubona izanu PF Unity Accord lezanu ndonga izwe zeParliament kusuka ngo 2000 ubona iMDC isiya njalo ilokhu itshintsha amagama kuze kufike lapho ngo 2018 siMDC Alliance ngemva kwalokhu ubona sokusiza iTCCC iyephikisana lezano inkulu kula wonke amanye amaqembu namhlanje sokukhunywa ngeTCCC le Blue Movement
yenye ukuzwa kakhulu babancube kodwa kuyehlala kunjalo yini
kubangwa yilona lelisiko lokuthi abantu bakhangelele ukuthi kube leqembu eliphikisayo leqembu lesembusweni eliphikisana nelisembusweni kanjalo yikho kungamangalisa ukuthi kuzwe kukhulunywa lezi zinto asifani labantu beSouth Africa kupolitiki yethu asifani labantu beNorthern Europe asifani labantu beSouthern Europe abalalo ukuthiwa ngesiNgisi phecelezi consensual politics proportional representation enza ukuthi kube lamaqembu amaningi aseParliament thina yethu siyithathele kakhulu emangisini lapho oyabuthola ukuthi mabili amaphathi amakhulu amanye mancane kumbe vele kayikho enye yeseParliament yikho kubanga khona lokho esikubonayo namhlanje le ngxoxo lethi Blue Movement, TCCC Blue Movement, TCCC kumbe zano.